olingali tshona njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu siphoqa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini ukungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunenge ukuyavota
abantu bemandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudinga empilweni kukabilike isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalabo aba actively involved in this encouraging it would not don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF CCC and to a some extent even ZAPU and other small parties so a party le encane le okuthiwa yi MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the month wa vota nothing happens kuthi umgwaqo wetsholotshi yesabe kusuyisichibi nje weplan through the mail akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on bakithi ngabantu beMNP bebanga imsindo besithi kanti manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nipheke ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha kuthiwa akange register ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha ngithi ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeza isinkwa akunginikezi noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona okungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nga umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona izano PF
angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezintshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje so lo muntu weMathebeleland bekani iCCC abantu beMathebeleland baba bezobakwazi ukuthi laba kudlaliswa isikhati nga example enkulu ngunkosana Moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho yini kodwa uthema yethu uyezu uzovotelwa abantu abaningi bathi abashona ni special bathi lindebelele ngunkosana shona nakula nkosana emashona then so bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epoint in where even if ufaka indebele bayekela ukuthi votela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of Zimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyehlula uJoshua Nkomo le so lina zitshela ukuthi selingavotela emarondera le evumba maramba afungwa so babhizi nje bazitela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe osengukhokhelwe we-CCC as long as uChamisa engasukuma wathi sesupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yabona ukuthi sokungena ukhuphe washoko wa-rebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa bona oyale hayi bathi wathi sithengisa amatamatisi so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I have given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabonga inkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga yabvotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba basi bephakathi kwenkinga ama-Republicans ze bajikele zilipine ezinzima kabo
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo